isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Ncwabakazi 2019 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthamara wayeyindoda eyayizimele ukulwisana lobuncindezeli loba ngayiphi indlela. Siyananzelela ukuthi walwisana lobuncindezeli eyintatheli yezindaba. Wabuya njalo walwisana lobuncindezeli lobu engomunye wama human rights activists.
Sokusungulwe isikhwama sokunakekela imuli entatheli zindaba elodumo njalo eyayikumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu uItai Tsamara izolo eHarare.
Kanje besihlangene lapho kobulawayo ngohlelo lweregional anti-corruption indaba. Khona kuyinkundla yokuchukachuka izinto ezigqagqele ubugwelegwele ezigoqela ukubana uhulumende uthethe inyathela lokufaka ikomishini.
Abenhlanganiso zenhlangothi zempilo ezithiyeneyo abakobulawayo bahlangene lamhla bexoxisana lokubonisana ngamacebo okuqedwa kwemikhuba yenkohlakalo. Uhulumende wethule umbiko othi umphathintambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira oyetheswa icala lenkohlakalo elisacutshungulwa emthethwandaba usexotshiwe umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso ebunjwe ukuba inakekele imuli yentatheli izindaba elodumo njalo ikumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu eyathunjwayo yanyamalala engaziwayo ukuthi ingaphi. Sikhuluma nje uItai Tsamara isungulwe eHarare izolo. Abantu emkhosini lo bakhuthaze uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okuphathisa imuli ukuze ithole ukuzinza engqondweni ngokwenzakala kuye uTsamara. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ithini ngemva kokuthunjwa ngabachaza ngona ukuthi ngamapholisa ensitha ngoba ichothoze uhulumende kaRobert Mugabe esavusa. Inhlanganiso ye-Itai Tsamara Foundation isungulwe izolo lapho imuli kaTsamara egoqela abantu bakhe nomkakhe behlangane lalabo abasebenza loTsamara bekhumbula iminyaka engamashumi amane yokuzalwa kwakhe 40 years. Inhlanganiso le izasetshenziswa ukuqoqa imali ezaphathisa imuli kaTsamara. Lolu hlelo luthole usekelo kwabanye abalwela amalungelo oluntu lapho abakhuthize uhulumende ukuthi aqhube uphenyo oluzaveza ukunyamalala kukaTsamara. Unkosikazi Justina Mkoko ngomunye olwela amalungelo oluntu njalo engomunye wahlukuluzwa ngamapholisa ensitha ngokuchothoza wengumongameli uRobert Mugabe ethi uhulumende ulomlando ukuchasisela imuli kaTsamara ukuthi kwenzakalani kuye.
Umbiko engiwushiyela uhulumende ukuthi imuli le imelele ukuthi izwe ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo kuyithayi. Uyithayi ube yisizalwane seZimbabwe, ube lelungelo lokuthi agcinwe uhulumende. Uhulumende ulomlando ukuthi imuli le ibe kwazi ukuthi uyithayi.
Umukoko ubuye wathi bekubalulekile ukuthi kusungulwe inhlanganiso enje ngowabantu abakhe besesebancane njalo bazakhula bengalwazi uthando lukayise.
Yinto ebuhlungu kakhulu ikakhulu nxa umuntu esehlukuluzwa, kuba lokulimala komuntu waphakathi. Yinto enzima kakhulu ukuthi uhlale imuli yakho ingazi ukuthi ungani. Khathesi le mbulela abantwana abancane, abantwana laba abalwazi uthando lukababa ngoba ubaba wabo kasekho. Kube buhlungu kakhulu behlabela ingoma ye-birthday ngoba namhla uyithayi ubefanele abe le minyaka engamajuma mani.
UTsamara udume ngesikhathi egukela umkhankaso wakhe wokulwisa ubuncindezeli bukaMugabe owe Occupy Africa Unity Square campaign lapho ayitshengisela egcekeni le-Africa Unity Square eyedwa esikhathini esiningi. Lokhu kwakhathaza uhulumende kaMgabe kwabangela ukubotshwa kwakhe kaninginingi. Kodwa uZamara waqhubeka ngomkhankaso wokuchothoza ubuncindezelo bukaMgabe kuze kuyefika ekuthunjweni kwakhe mhlaka 9 Mbimbitho 2015. UZamara wacina ukubonakala ethathwa ngodlame duzane nomuzi wakhe emzini weGlenview ngamadoda amahlanu acathenwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Isikhulumeli sebandla liphikisana le-MDC yomnumzana Daniel Molekeli uthe ibandla lakhe lisekela inhlanganiso yeyitha iZamara Foundation ngoba uZamara wayekholwa ukuthi uzulu lembono eshiyeneyo njalo kumele ayiveze echelesile okuyikho ibandla lakhe elikhulwa kukho.
Thina njengenhlanganiso ezi-MDC sibone kukuhle ukuthi sisekele imoli kayitha iZamara loyo sikwaziyo ukuthi he was abducted almost 5 years ago.
Kodwa intatheli izindaba ekade zikhona kulo mbuthano zithi zikhumbula uZamara njengendoda eyazimisela ukubona iZimbabwe ekhululekileyo. Ukhutha iGerede oyintatheli izindaba uthe ubuqhawe obavezwa nguZamara kufanele bunike idlabuzane ezinye intatheli izindaba ezisakhulayo ukuthi ziveze ubuncindezeli balabo abasembusweni kungela kwesaba.
UZamara wayeyindoda eyayizimele ukulwisana lobuncindezeli loba ngayiphi indlela. Senanzelela ukuthi walisana lobuncindezeli eyintatheli yezindaba. Wabuya njalo walisana lobuncindezeli lobu engomunye wama-human rights activists. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayendoda eyayifuna ukubona umuntu wonke ekwanisa ukuveza imbono etshiyeneyo ekhululekile engelakwesaba.
Kusukela uZamara ethunjiwe akuzake kube nemizamo kahulumende yokuthi ahlolisise ukunyamalala kukaZamara. Uhulumende weZANU-PF lembali yokuthumba labo abamchothozayo. Kuminyaka edluleyo uJessina Mgogolayo wathunjwa watshaywa kabi evalelwa entolongweni zamapholisa ezazifihlele uZulu laye esethezwa icala lokubazwela lokuthi wayefuna ukugwenqula uhulumende kodwa wacina ekhululwa esetholakele ngelacala. Ukuthi ngomnyaka wedluleyo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Jamisa waphunyuka imizamo yokumthumba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Abenhlanganiso zenhlangothi zempilo ezithiyeneyo abakobulawayo bahlangene lamuhla bexoxisana lokubonisana ngamacebo okuqeda imikhuba emibi yenkohlakalo. UZulu uveze ukuthandabuza ngokusebenza okwenza i-commission ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Transparency International Zimbabwe. UZulu uveze ukungethembi ukusebenza ngokukhululekileyo kwekhomishini okumele icubungule imikhuba.
Siyaxolisa imitshina yethu ingani isakhwehlela kancane, siyayilungisisa.
Umhlangano lo ubuqoqwe ngabenhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu e-Transparency International Zimbabwe. UZulu uveze ukungethembi ukusebenza ngokukhululekileyo kwekhomishini okumele icubungule imikhuba yenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Umnumzana Njabulo Moyo, obemele inhlanganiso ye-Transparency International, uthi inkohlakalo yiyo engezelela indubo zikaZulu elizweni.
Kanje besihlangene lapho kobulawayo ngohlelo lwe-regional anti-corruption indaba. Khona kuyinkundla yokuchukachuka izinto ezicacile ubugwelegwele ezigoqela ukubana uhulumeni uthethe inyathelo lokufaka i-commission. So siyahluza ukusebenza kwe-commission, sihluze lokusebenza kwenhlanganiso ezishiyeneyo ezizimele zodwa lenhlanganiso ezisebenzela ningatsha zikahulumende ukubana ingalwiswa njani ubugwelegwele njengobana kuyibo okungezelela indubo zikaZulu.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi i-commission le efakwe nguhulumende ilomsebenzi omkhulu wokwakha ithemba kuZulu.
Okuqakathekile ukuthi ukuthi izakhi ilendlela yokuthi kwenze lokho ukuthi ifundise abantu kwelendlela esingathi ingathi nangezenze whistleblowing ukuthi balimukise izakhi nxa kukhona abakubonileyo okubugwelegwele njengokuthi abantu bafundiswe bekwazi lenamba ezikhona abangazisebenzisa mbe kulakuboneni babone ubani senzani. Ngokunjalo ngibona ngani kungaba ngcono njalo futhi okunye ukuthi kumele izakhi yenze isakhi ngesikhiwa ibuilda i-confidence ukuthi abantu bayethembe, kumele ibe close to people and ibona ngalisebenza. And umbuzo kule ukuthi khona na kule political will yini uhulumende uyafuna ukuthi corruption ibuyiswe kumbe kule lip service. So konke lokho mina ngibonani kwenza ukuthi khona kube ngcono ukuthi uZulu ethembe ukuthi izakhi zasebenza.
Umnumzana Mlando Ncube ongukansila wakoBulawayo uthi uhlupho lusebantwini ababona imisebenzi yenkohlakalo kodwa bazithulele.
Kwelegwele le abayithi corruption ibulala isizwe kakhulu, kodwa inkinga esilayo yokuthi bonama okuyibomele esikhangelele ukuthi besikhangelele isizwe sethu kungumkhono mithi babatshontshayo. Kodwa inkinga ayikho kubo bona abatshontshayo, inkinga isebantwini ababona bethule. UZulu wonke kumele amanga umuntu lana akatshontshela ilizwe utshontshela thina. So kufuna sonke lokhana kukabili abomthetho nathi njengezakhamizi esithu esitshontshelwayo.
Umnumzana Decent Bajila ongomunye wenkokheli yabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukwethula kwemithetho ejezisa kanzima abafunyanwa bela macala enkohlakalo.
Ngibona ngathi udaba lwe-corruption ludaba luqakathekileyo ukuthi abantu baluzwisise, kodwa isifiso sami ukuthi nga kuyaba le mithetho ekhona eyenza ukuthi inhlawulo zokuba corrupt zibe nzima, kufana lelo kugwetshelwa umdile kajele kumbe ukuthi uthathelwe impahla yakho ongabulayo yonke ngesizathu sokuthi ubanjiwe ukuthi ubuyenze i-corruption. Kunganani lokuthi i-corruption yakhona ubuyenza uphakathi kwahulumende kumbe ungaphandle. Labadala beme ukuthi bebesenza ukudiza behamba labantwana, ngoba lokhu kuzadala ukuthi i-corruption iqhubeke ibe lisiko sisiya phambili.
Abenhlanganiso zenhlangothi ezehlukeneyo zempilo abakoBulawayo bahlangene lamhla bexoxisana ngodaba olusegudwini eZimbabwe abaningi abakholwa ukuthi yilo oselubulele ilizwe olwenkohlakalo. Emhlanganweni lo kuvele ukuba kulesidingo sokuba i-commission kahulumende eZimbabwe Anti-Corruption Commission yakhe ithemba kuZulu ngoba iningi likhanye lithandabuza ngokusebenza kwayo ikhululekile. Abekhansili yakoBulawayo bakhuthaze uZulu ukuthi angathuli lapho ebona umkhuba wenkohlakalo usenzakala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhulumende uthi umphathi Ntambo obona ngozokwethekelelwa kwelizwe inkosikazi Prisca Mufumira owetheswa icala lenkohlakalo elisathoniswa emthethwandaba usexotshiwe umsebenzi. Embikweni owethulwe lamhlanje isiphathamandla sikahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthi unkosikazi Mufumira usekhutshwe kulesi sikhundla ngenxa yokuziphatha kwakhe okungafanelanga ihofisi yakhe. Ngakwelinye icele emkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi lamuhla uhlangane leziphathamandla zamanye amazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezichasisela ngemizamo yokulwisana lenkohlakalo elizweni. Lokhu kwenzakala ibandla le-MDC lisithi lisola inkohlakalo evezwe kunhlanganiso yeNASA okhomba ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi lwachaphaza imali kahulumende, njalo kufanele bonke abaphatheka kulinkohlakalo bajeziswe. ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 xoxe lomnumzana bekezela maduma fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Kade indaba ze-corruption zabambe elizweni kumelelwe ukuthi one day ke kuphonga ukudubuka nje kube lokuyi-one okubambekayo kuzwakalayo ukuthi indaba ye-corruption ilungiswe njani. So ngendlela le ebanjwa ngayo yena le indaba ye-NASA le wonke ukubotshwa kwaminister le-reaction from umuntu wonke elizweni ama-opposition parties ku-include labo kanye abe-ZANU PF, I think kutshengisa ukuthi kule-starting point maybe enika ithemba ukuthi something e-serious ezakwenzakala elizweni ukuthi indaba ye-corruption ikilungiswe once and for all. Let's hope supervisor izindaba ezathathwa serious bengayenzi lokade behlala lokwenza kokuthi babopha umuntu aphinde akhitshwe kunyamalale kuphelele emoyeni.
Ibandla le-MTC licebisa ukuthi ngabe iziphathamandla azihlali ezikhundleni okwesikhathi eside ngoba yikho okwenza kube le nkohlakalo. Ikunganceda yini lokho?
Nothi kunasa kuphela. Vele iproblem esilayo kakhulu eZimbabwe yiyona leyo ukuthi abantu bagcinwa ezikhundleni zabo izikhathi ezinde kakhulu. And umuntu angahlala esikhundleni isikhathi eside uyahlala zathi bhekhe ngahlala kupholi sesenze ngani sokuyindawo yakhe sebesenza izinto abazifunayo. Uthi ngakuyavuma ukuthi yonke indawo zonke kuma-parastatus wonke every kuma-government departments wonke laba abantu abaphethe kumabhodi kumbe ngaphi ababe lama two term limits ukwenzela ukuthi umuntu angisilile angawumele ndani eyi-one yikho kwenza ukuthi umuntu agcine eganga. So I think isuggestion enhle kakhulu ukuthi ngala i-MDC iyama ngayo lanyakana kumbe bezangena embusweni kube yinto abayi-implementayo yena le iyasolve amaproblem amaningi. Nakhalaluna baba ku-corruption abaningi ngabantu esesibarisyike kakhulu njengelizwe asiswela afakwe lapha asusela afakwe kubele kube within the system bese bicele besazi ukuthi akula nto esiyenziwayo yikho sikhipha amaseli amakhulu kangaka.
Abanye njalo basola ukuthi bakhona abanye kubandla le-ZANU PF labo abale nkohlakalo okumele ukuthi ngabe sebeveziwe egcekeni.
Ngendlela izakhi ebuya ngayo ngibona kumele ukuthi lapha bakhona bayithukile ngoba sinje sonke elizweni siyakwazi ukuthi noma kanjani nabantu abanjengabo-Obed Mpofu sibamelele ukuthi size ukuthi kade kuthiwani ngabo ngoba ngeke bebe lakho konke lokho esikwaziyo abalakho kungela ngitsho ukuthi kuthiwa ngenzeni. So lapho abahlezi khona bathala uvalo and we hope ukuthi bazaba serious abantu bezathi nge-approach yena le abaqale ngayo kuhambe kuze kuyephitha ngitsho lakubani ngitsho lakuyi-president nxa elezandla ezintweni ezimbi. E-South Africa la kwamanye amazwe siyabona o-president bethwaliswa nzima ngezinto zabo ezingaqedakaliyo abazenzayo ngoba kuyinto into ebulala ilizwe leli ngaphandle kwe-corruption yiyo number one thing ebulala ilizwe leli aliqeda two.
Hello-ke ngumnumzana bekezela maduma fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inkinga ezibhekane labesifazane ngalezi zikhathi zobunzima obudalwayo kungamanga kuhle kwesimo somnotho elizweni njalo lokubotshwa kwabantu abaningi eSouth Africa izolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalwela amalungelo oluntu labokholo lwesimuslim kwele Holland bathi besabela ukuthi kulabanye abakuhulumende abangaba lephakaphaka lokufuna ukulandela isiqondiso sokwalisa izembatho ezivala ikhanda lobuso ezivame ukusetshenziswa ngabokholo lwesimuslim ikakhulu abesifazane. Ele China selilaye ummeli wele Melika kwele Hong Kong ukuthi angangeneli kungqabanqoza yomndeni lapho abantu abatshengisela besola ele China. Abogatsha lobudlelwano lamanye amazwe bethule umbiko otshela ummeli weMelika ukuthi achiyane lomkhuba wokuhlangana labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kwele Hong Kong. We'll be right back. Amankampani aweZimbabwe alichumi lanhlanu asembukisweni weBotswana Global Expo oqale edolobheni leGaborone kuyona le iviki. Amankampani la athi alethemba lokuthola imikambo emitsha ngaphandle kwelizwe ngesikhathi leZimbabwe libhekane lobunzima besimo somnotho, ikakhulu ukusilela kwamandla kagetsi osekuphazamise amabhizimusi amaningi. Intatheli izindaba eStudio 7 uMathini Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Amankampani achiyeneyo aweZimbabwe agoqela iCarousel, Capital Timbers, Codcam angamanye aze embukusweni weBotswana Global Expo osungulwe ngolesibili eGaborone. Uhlangothi olubona ukuhuga ibhizimusi elizweni oleZimtrade yilo oluncedisa amankampani la ukuthi akhankasele ibhizimusi embukisweni weBotswana Global Expo. Umqondisi weZimtrade koBulawayo umnumzana Similo Nkala uthi bakubone kufanele ukuthi balethe amankampani la ukuzobuyisa kwele Botswana.
Yenza imarket survey yethu ama buyers eBotswana esitshela ngama products like butter cup, ama products like ama dairy products from dairy board ukuthi they used to consume those products kakhulu nabo thanganda ukuthi kwakhona babe sithi khona unga compare i test yama products asiwe wadla from amanye ama countries. Ours used to test way, way better than ours. So they really need those products back in the market.
Ngodaba lokucishwa kwamagetsi eZimbabwe osokuphazamisa ukusebenza kwamankampani ekulungiseni impahla, uNkala uthi balethemba lokuthi njengokuthembisa kukahulumende lokhu kuzaba ngcono.
Indaba kagetsi in the past 2 months, yes, adinga isuper silili kumakampanies lawa aproducayo. And from what we are getting is that e-government is doing the necessary arrangements for which industry ithole amagetsi afaneleyo ukuthi bekwanise ukuthi beproduce.
Amankampani amaningi ayavuma ukuthi indaba kagetsi isibuyisele emuva amabhizimusi amaningi, ikakhulu bona abakhangelele ukuthi bathengise phandle kwelizwe. Unkosikazi Ann Bonnet, isiphathamandla senkampani yeFemina Garments koBulawayo, uthi bona sebethenge umtshina wegenerator ukuthi benelise ukuqhubeka ngebhizimusi.
Sine-generator esiphathisa ukuthi siqhubeke sisebenza noma kulo mlilo kagetsi kumbe ungekho. Ngale ndlela siyenelisa ukuqhubeka sithunga impahla.
Umnumzana Datenda Mukazi owekhampani ye-Prositru Investment, yona ethenga izilimo ezitsheneyo ithengisa phandle kwelizwe, uthi ibhizimusi kalibonakalanga kangako noma nje isimo somnotho singasihle elizweni.
Sithengisela imikambo ekuzwekazi le-Europe. Size lapha kwele Botswana ukuzobona ukuthi singathola imikambo emitsha yokuthengisa impahla zethu. EZimbabwe akulula ukuthengisela e-Europe ngenxa yokudura okuphaphisa impahla yethu. Ngakho kumele sidinge imikambo.
But we need to open new lines.
Inombolo zabeZimtrade ziveza ukuba ibhizimusi phakathi kweZimbabwe leBotswana liphansi, kodwa wona amathuba okuthengiselana emaningi okwamagama. Botswana ithenga kakhulu impahla eningi phandle kwelizwe, ikakhulu kwele South Africa, kodwa iZimtrade ithi ngokuletha amankampani embukisweni ofana leGlobal Expo kulakho ukuvulela usomabhizimusi lamankampani aweZimbabwe amathuba emikambo emitsha. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
AbeZimbabwe abaphila ngokuthengisa ucansi kwele South Africa sebemanyene labanye babo kwele South Africa besithi kwethulwe umthetho ozavumela ukuthi benze umsebenzi wabo ngokusemthethweni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe esikhethe kwaziwa kuphela ngokuthi inkosazana Linda olwela amalungelo abathengisa ucansi esabelweni seLimpopo enhlanganisweni yesisonke. Uthi sebediniwe ngokusebenza bebalekela amapolisa.
Criminalization is killing us. Criminalization is making our kids to starve.
Ukwenqatshelwa lokhu kuyasibulala. Ukwenqatshelwa lokhu kwenza abantu abethu balambe. Ukwenqatshelwa lokhu kusehlisa isithunzi. Lapho esihamba khona abantu basikhomba ngeminwe njalo abazwisisi ukuthi inhloboni yomsebenzi esiwenzayo.
Ungethekelela izitalada ezibalisa iNugget edolobheni leJohannesburg emini lobe busuku. Ulenani elikhulu labesifazane abathengisa ucansi. Endaweni zabathengisa ucansi emadolobheni atshiyeneyo, ikakhulu eGoli emalokishini abalisa iHillbrow, Berea, Yuvel, lakho kugcwele pam abesifazane lapho, iningi labo kungabe Zimbabwe. Ngokutsho kombiko ethulwe inhlanganiso ye-Human Rights Watch, le Sex Workers Education Advocacy Task Force, abathengisa ucansi kwele South Africa, basebenzela endaweni eziyingozi, becatshile, bayabotshwa, batshaywe, kanye lokudlongulwa ngamapholisa labanye abathenga ucansi. Sebesesaba njalo ukuthwala amajazi omkhwenyana ngoba kuyibo ubufakazi obubonwa ngamapholisa. Lokhu sekubafaka engozini yokumemethekisa igcwane lengculaza lokulithola. Ulinda ke uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu kulabo abavela eZimbabwe.
One, the work they are doing is criminalized and most of them are here in South Africa illegally.
Okwakuqala umsebenzi abawenzayo awukho emthethweni, kanti iningi labo lise South Africa ngokungekho emthethweni. Yingakho nxa bengabotshwa bethengisa ucansi, bafika enkambeni sebesetheswa elinye icala lokweqa umthetho wokungena elizweni.
Unkosikazi Mary Nxumalo wenhlanganiso yesebenzi kwele South Africa ECOSATU uthi umsebenzi wokwabelana ucansi ufana leminye yonke imisebenzi, ngakho ilungelo labawenzayo kufanele lihlonishwe.
Banalo ilungelo lokuthi basebenze ukuthi bakwazi ukondla abantwana babo. Sizimisele ukuma nabo, ukuba supporta ngaso sonke isikhathi njengabasebenzi. Umsebenzi wethu ukumela abasebenzi. Siye khona nasePhalamente siyofuna ukuthi idiscriminalizwe isex work ukuthi nabo bakwazi ukondla abantwana babo.
Omunye wabalwela amalungelo abathengisa ucansi laba Nkosazana noSipho Vidima uthi isicelo sabo lesi sokuthi bavunyelwe ukusebenza ngosemthethweni asipheleli eSouth Africa kuphela.
Uma ubheka ke nje wo wonke lamazwe alapha eAfrica, ama sex worker mangabe ukhuluma nawo wonke acela udecriminalization. And go decriminalization ama sex worker wacela ukuthi bacela kubebetheke nje i industry ye sex work, bade bacela ukuseleko wo wonke ama president ama African countries.
Loba kunjalo bakhona abaphikisana lokuba semthethweni komsebenzi ukuthengisa ucansi besithi wehlisa isithunzi sabomama, ubangele kuhlukunyezwa kwabomama, ubangele kumemetheka kwegciwane lengculaza, uphinde ubangele ukuthunjwa kwabesifazane besiyabanjwa ngamandla ukwenza lo msebenzi. Ngimele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, nginguBenedictine Nhlapo.
Ngingaze ngigide kanjani, ngenze kanjani, bayangisola ngoba ngingumzwangedwa. Indaba emnandi kukakhulu ehlatshelwa ke lijaha selingasahlabeli kwalezi nsuku Love Mama Jaivana esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba, inhloko zendaba. Inhlanganiso ebunjwe ukuba inakekele imuli yentatheli zindaba elodumo njalo eyayikumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu iTaitsamara isungulwe eHarare izolo. Abenhlanganiso zenhlangothi ezijeneyo abakobulawayo bahlangene lamuhla beqoqisana lokubonisana ngamacebo okuqedwa kwemikhuba yenkohlakalo. Siyachiyana ke lapha igama nguChris Gande.
Sikhangele
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.